So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgcibelo omhlaka 10 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe umanyano wabesifazane abakumabandla aphikisayo uzanceda ngani kukhetho oluzayo?
Omama kumele basukule baye ngathi bayoregista ukuvota ukwenzela ukuthi sonke hleleli ukuthi i-election elandelayo sivote.
Izulu lesikhukhula libulala abantu abalichumi eSouth Africa. Kwezemidlalo selengxoxo lomkhokheli weqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ngobudlwangudlwangu obusemidlalweni yaleli qembu.
Ukuphothela kube khona, yebo na kube khona, kodwa akubanga into ebeludlakela ekuthini kulabantu abachayeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yamabandla aphikisayo atshiyeneyo alichumi iphakathi kohlelo lokukhuthaza abesifazane ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo. Inkokheli le ibuthene izolo kobulawayo lumbuthano ulandela ofanayo owenziwe eHarare kumaviki amabili adluleyo njalo ukhangelelwe kwenziwa kundawana zelizwe ezitshiyeneyo. Kambe lumanyano uzenelisa ukusebenza nanku amabandla aphikisayo awezwani. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Rita Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Besibuthele Chris sikhuluma nje uku-encourage omama ukuthi omama njengani sonke siyakwazi ukuthi akusela voters roll. Omama kumele basukule baye ngathi bayoregista ukuvota ukwenzela ukuthi sonke hleleli ukuthi i-election elandelayo sivote. Njalo futhi sikhuluma ukuthi kumele sisekelane omama nxa kuyukuthi umama uyafaka ukuthi avotelwe, simsekele sonke njengabomama.
Kanti manje kuzasebenza njani khona lokhu njengoba lingamabandla atshiyeneyo?
Singamabandla atshiyeneyo kodwa njengoba ningakwazi ukuthi kube inkulumo ezokukhulumisana ukuthi sishiya kwi-election kumele sivumelane ukuthi sifaka upresident oyedwa, sifaka u-MP oyedwa, sifaka ukhansela oyedwa. Noma nje inkulumo zakhona zingaphuthi kodwa ziya ekuphutsheni kukho lokho, so sihle silungiselele khonokho ukuthi si-encourage-ane ukuthi kumele sivotelane eze omama.
Khona kukhanya kulokuvumelana yini njengoba lingamabandla atshiyeneyo, liyavumelana yini njengabomama injongweni?
Sicalile into le yaqala eHarare yenzakala imithingi yabomama, nalapho siyenzakele futhi izayenzakala amaprovinsi wonke, size sijayelane ukuthi kumele sisekeze ndawonye.
Kodwa kwakathesi akula yini lapho kungani kuyakhathaza khona, okungani yiko limele lungise khona?
Hayi, khathesi akunanto ekhathazayo ngoba already vele i-leadership yama-parties engaseyabomama sisethile itoni yokuthi abantu kumele basebenze ndawonye. Yikho kusiba lula ukuthi nxa kuthiwa omama ngabahlanganeke laphana bengama-parties atshiyeneyo, ngoba ama-party wona lawu-8 ungathi omama bahlangane ndawonye besikhona sonke ozeziphathis zilabantu ababebelebe, ngoba vele itoni already siyasethwa ngama-parties.
Alo-ke ngonkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium waves, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet, bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
izakhamizi zedolobho leCape Town eSouth Africa ezingamakhulu ambalwa lokhu zihlala enkambeni ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu likazamcolo elitshayela tshisa abanye ngombane olumathe ezinye izindlu. Kubikwa kulabantu abalitshumi abafileyo kusehlakalo lesi esenzakale ngolwesibili langolwesithathu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg unkosazana Victress Mathutu.
Kube lesikhukhula eCape Town. Engi-understand ukuthi abantu abaningi bagcine sebesuswa lapho ezindaweni abahlala khona besiyagcinwa kuma-community hall. Abantu abaningi phela ade bebalela abantu abangadlula 400 ukuthiwa basusiwe ezindaweni lezi bese behlasele khona ngamanzi besiyagcinwa kuma-community hall. Izikolo zikhukhulekile, ama-building, ama-church. So isimo esibi kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa bakhona yini abeZimbabwe abangaba bengene engozini?
Yazi, okokuqala nje abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke. Kutho ukuthi nje ngoba kuyenzakala eCape Town noma nje bengagcwalanga njengalapha eGoli, kuvele bakhona abaseZimbabwe abayingxenye yalokhu kulezo zikhukhula.
Kutho ukuthi okuhlaselweyo yiCape Town kuphela, endaweni ezinjengakhona pho khona ke khona kube njani? Akula ngisho lezulu elincane elifikile.
Hawu, isimanga esikhulu kakhulu ngoba izulu lelo lizulu eCape Town salibonela kuma-TV, izikhukhula, zikhukhula abantu, zikhukhula yonke into. Kodwa lapha eJoburg ngisho lokuthonta nje lamayezi nje azange siwabone.
Wona kodwa umkhathi unjani khona ngapha eJoburg?
Umkhathi nje unjalo nje, kuye kwaba kulo moya nyana, uyabona lo moya obandayo nje vele ngoba kusebusika, lo moya obandayo kakhulu. Kodwa sizile lapha kulaba bezomkhathi bethi le weekend kuzobe kubanda kakhulu.
Hello ke ngunkosazana Victress Mathutu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zivotile lazo kukhetho lokukhetha inhloko kahulumende. Ibandla lenhloko kahulumende le-Conservatives linqobe kodwa lasala selingasela malunga amaningi kakhulu kulele leba. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane unkosazana Noma Mliswa uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, ngavota mina, ngavota kuhle, kwakungela ama-queue, yakwazi it was very nice, very peaceful, no long queues, hayi kwaba kuhle kakhulu.
Nxa ukhangele khonoko okwenzakale khona ngapho lekuseZimbabwe ungathini?
Hayi, lapha vele ku-organized and akula amapholisa alimelela libona ukuthi kuzayenzekalani, akula umsindo, everything just peaceful. Ifika khonapho it's so straightforward, bakubuza ilizwe lakho, bakunike inamba yakho, uhambe wena ebhokisini yakho uyenze wedwa, ungelo muntu okukhangelayo, ungelo muntu okumeleleyo endleleni.
Manje nxa ungakafiki khonapho ebhokisini, bakhona yini abamabandla aphikisayo kumbe amabandla abawusayo njengalokho esikubona ekhaya ukuthi babe bephandle kwalaphana okuvotwa khona duzane lakhona?
Akula vele, hayi akuhambela wedwa, kulo muntu okumelela ukuhambela kuhle uye njengohambe uye emagroseni lapha uthethenga something and you know it's all just normal, you know.
Manje ama-results angikhona athethe isikhathi esinganani, njalo ungathini nxa wakhangela lokwenzakala ekhaya?
An hour after isikhathi esiningi vele, it was just an hour after bevala, next thing saxa sikubona ama-results.
Hello ke ngunkosazana Noma Mliswa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Omunye osakhulayo uFrederick Nkiwane uza kwele Melika phansi kwehlelo lweMandela Washington Fellowship. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomoyo engakasuki ekhaya elubhekise kwele Melika ngeviki ezayo.
Thuba elikhulu, hayi la mathuba esithi asethuba lokuthi uyangena kilo nje ukuphelela khonapho. Ngamathuba esingathi izihluthunelo zikusasa engathi zihlukudlula izolo kumbi lamhla.
Kahle kahle bhutwami, ungitshele ukumsebenzi onjani?
Hayi, umsebenzi u-right. Mina lapha kuzwela zeZimbabwe ngisebenza njengomgcini imali, ngisebenza ebhanga. Hayi, umsebenzi wami nje yikunikeza abantu izikweletu kakhulu, futhi uyakhulula amankampani amatsha asakhulayo angabizwa ukuthi ngama-SME.
Ukhangelela ukuthi uzabe ufunda izinto ezinjani kuhlelo lolo?
Ukuza kufunda kakhulu kakhulu ukusebenza nje kwambana labanye abantu kumini nje esingathi ngesilungu yi-teamwork ukubambisana nje labomakhelwane ukubambisana lesihlobo labangani siyaphambili okunye futhi esizakufunda okubaluleke kakhulu ukuthi izinto zemelika elingathi yilo elingathi liphambili yakhokhela umhlaba wonke jikelele nje izo zonke izinto masingakhuluma nge-technology masingakhuluma ngezemali ngoba imali yabo isebenzisa umhlaba wonke laba bantu ngathi baphambili so ukufunda nje ukuthi bona bakwenza njani lokho kuyizinto bese sikuletha la ekhaya sizokusebenzisa ngendlela ezasebenzelana lathi ezasisebenzela thina
lapho usukuqedile ngale mfundo zakho kwele Melika ukhangelele ukuthi uzabe wenzani lapho uzabe usebenzisa ulwazi lakho
masikhangela nje iprogramu yakhona ngathi bayihlele kahle laba bantu bemelika engizahamba ngale ngithi yakufunda kakhulu ngokokuthi izikolodo sizinika njani amakhampani asakhulayo ingakithi ngathi silayo kakhulu kule lizwe ukuthi imali yethu ayenzi ukupha izikolodo ezibhadala ngemva kwesikhathi eside nje eziningi zakhona zibhadala after 1 month after 2 months lokhu kwenza ukuthi la makampani engakhuli ngendlela angakhula ngayo so lolu lwazi lokuthi bona benza njani ukunikeza amankampani imali ebhadala ngemva kweminyaka elithumi ukwenza kusebenzisa ukwakha leli lizwe sincedisa amankampani ukuthi athenge imitshina leyenza kumba akhule eyenelise ukuthengisela amanye amazwe.
Alo-ke ngumnumzana Frederick Nkiwane ongumgcinisihlalo amabhanga atshiyeneyo eHarare engomunye wabasokhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lingalibali ukulalela kuhlelo kusasa lapho esiqhubeka sixoxa lomunye njalo wabasakhulayo oza kuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
Langlela ndwandwe
Langlela
ndwandwe
Langlela
mshweshwe
Langlela nampa bafuke mbuna
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomqoqi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Sakubona ntungameli, linjani balaleli? Ngiyathaba ukuba sehlelweni lo namhlanje.
Kusitshele zihamba njani inhlelo zenu zokudinga usekelo emaphandleni?
Sokuyisikhathi sakhona ke ukuthi ke abantu bakhulumisane ngezindlela ezijiyeneyo ukuthi hayi ukudinga usekelo kuphela kodwa ukubonisa ukuthi sisesimeni esikiso njengelizwe leZimbabwe ngenxa yodaba olulodwa esikhuluma ngalo sonke isikhathi. So ke ngalolo daba kube lokuthi ke ungakhumbula ntungameli size sathi thina asingeni ekhethweni ke sizama ukufuka ukuthi sitshengise ke umhlaba ukuthi lapho kulo sipho khona kulokuqilibezela ekhethweni esazi thina zibe khona yiyo i-biometric voter roll. Yona i-concept ye-biometric voter roll ilethwe nge-pressure ekade ikhona ivelela ku-MDC. So ngaleso sizathu ke sizinikeke ithuba lokuthi ke njengoba i-biometric voter roll isiyinto ephilayo sesilohlelo ke lokuthi singene phakathi kwabantu ke sikhombisane kumbe sifundisane labo ukuthi hayi bo sokulohlelo olutsha kusela muntu ke oku-voter roll okwamanje bantu bonke bazabhaliswa kakutsha so abantu bahlale ke beqaphele belungele ukuthi xa kuqala lokho kubhalisa bazibone belelungelo lokubhalisa. Okunye sikukhangelayo kakhulu ke yindaba yezithupha abantu beZimbabwe abaningi abanye abalesifiso sokuthi ngabaphatheka abalazithupha sizama ukuthi sibakhuthaze sibaqoqeke ukuthi bakithi bonke abantu abangalazithupha abasondele eduzane batsho lezi zizathu ukuthi sizathu bani engalazithupha ukwenzela ukuthi ke sidlulisele ukhetho olufaneleyo ke oluza kwenza ukuthi wonke umuntu eZimbabwe olesifiso sokuthi akhethe lo afuna amkhokhele abe lalo lelo thuba akwenze lokho.
Kudaba lokwethuselwa kwabantu lapha kuhamba njani? Siyake sizwe ngesikhathi nxa sokudingwa usekelo lapho ukuthi izalukazi lamaxhegu bayethuselwe emaphandleni kuhamba njani lapho eselifike khona?
Lapho esesifike khona yebo ye kungaba khona ukwethusela phela umuntu angavele athathe umkhuba omubi kuba nzima ukuthiya uphele kokuphela. Zikhona ke indawo lapho kwethuselwa okukhona kodwa ungakhohlwa ukuthi oka kakhulu ukwethusela kube khona kakhulu ukukhokhelwa ngama veterans ngesikhathi ke kungenwa emaplazini ungakhangela ke katesi ke ama veterans sokusele ke yona icommittee yona ekhokhelwa ngitswangwa kodwa ama veterans amane ngathi asisakungeni lokho ayisiko esakulwelayo khona kuyana sokusenza ukuthi ke kwehle ubudlwangudlwangu elizweni kusale nje lo obuyabe ukuthi kubaliwe lapha lapha yana so sikhangeleleke ukuthi ke abantu bathathe lo lelo thuba ukuthi babonakalise ukuthi ubudlwangudlwangu bedlile kodwa ke ungakhohlwa ukuthi ke ngesilungu abantu badlule kuloko kuthiwa yitrauma ikakhulu abantu emandebeleni uzafika ukuthi badlule kutrauma ukuraundi bavele badlula kutrauma ka 2008 lapho okulabantu akade kuthiwa umuntu uyanyamalala ngokuphela angazakali badlule kikho ke abantu bakithi so ngaleso sizathu ke kuyadingeka ukuthi sisondele phansi kwabo sibakhuthaze sibaqinise ukuthi hayi bo lapho okulobu bikhona kulaphana kasilungise sonke kahle
uphose lokugcina uvalelisi zakhamizi MP
ngiyabonga ke ntungameli ngiyabonga zakhamizi kodwa ke engingalitshiyela lona ke ukuthi ke qaphelanini ke katesi kakusadingeki ngicela abantu bezimbabwe bonke ke babekwazi ukuthi kasibuyeleni kusimo esasikiso sisilwa lamakhiwa sasisenza izinto zethu silungisa izinto zethu emakhitini ethu sikwenze sikwazi lokuthi ngoba amakhiwa ayisindezela nanguphoke lomgabe sesincindezela sithini ke sithi asibuyeleni ke endulo siyetshengisa ukuthi hayi thina siyahlala emakhitini sikwenze lokho esifuna ukukwenza simkhiphe umgabe ngoba sesidiniwe sesifuna abantu bethu basebenze sesifuna abantu bahlale kuhle sesifuna abantu bathole impilo abayifisayo eyiyo abayilwelayo hathi lokho abakwenza akwenzakala ukuthi batshontshelwe impilo yabo ngurobert mkabelezana upf
hayi siyabonga mnumzana bebe bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga
vele lalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomeli wenkayisawu tedalele ephalamende njalo engumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda isizalwane seZimbabwe esenza imisebenzi yezokulima kwele South Africa. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kanti.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi amabhizimusi ayenziwa ngabantu kona ngapho eSouth Africa ikakhulu awezokulima ayathuthuka yini?
Yebo, ikakhulu amabhizinesi kakhulu awezokulima ngapha eSouth Africa athuthuka kakhulu amale potential futhi ukuthi athuthuke ngoba ikhulumende weSouth Africa kathesi uzama ukuthi athathe umkhonomi amandlo zomnotho awunikeze abantu abansundu bese kusithi ke phakathi kwakukwalekwaleka kulodaba lokuthatha umkhonomi kulodaba lomhlabathi bese kusiza udaba lwezokulima ekulima lapha eSouth Africa kulokho kuyinto yamayelungu lokho kuyinto yamabhunu so ke sithola ukuthi ke thina ma usisusiza ngapha wena uqala si abalapha abantu beSouth Africa abakuzwisisi kangako ukuthi ukulima kule mali kanti ke usithola ukuthi abantu abaningi abafika lapha bayenze kahle kwezokulima ngabantu abasuka ekhaya eZimbabwe labafowethu abafuya inkukhu lapha yamaskral benza kahle kakhulu kanti lathi senza ama ezokutrena lezi siba siempower abantu sibona ngani ibhizinisi lakhona lenza kahle kakhulu ngoba khona bengani bavuleka amehlo ukuthi bafuna ukuthi babekwazi ukuthi kwezokulima lezi kahle kahle zenziwayo kanjani so ke kuyathuthuka kuyathembisa ikakhulu futhi ngapha uhulumende weSouth Africa uyasekela kakhulu inhlelo ezinjengazona lezo so ke kwenza kube lula kakhulu ukuthi nxa abantu bese senza la mabhizinisi sibekwazi ukuthi sebe silosekelo lwengatsha zikahulumende
wabona abaningi yini abavela eZimbabwe abayenza ibhizinisi lokulima khona ngapho eSouth Africa
ngathi mina esengibaziyo so far abantu bonke abasekulimeni abalimayo kwimbhida endaweni eziningi-ningi abantu basuka ekhaya abanye basuka eHarare abanye basuka kobulawayo ngabafowethu balutshwane ama local South African abansundu abaqhakathekisa kwezokulima ngoba kabakuzwisisi ukuthi ukulima kahle kahle into enjani. Sile sikole siye besisebenza naso kwa-advertise ukuthi kuyafundiswa abantu ababuya ekhosini ku-apply abantwana abangu-3 kuphela nabangu-3 bona abangamabhunu kuphela abantu abansundu kabakakuzwisisi kodwa kabaningi soke abantu bakithi sebebuya ke lapha eSouth Africa bafika bafisela umathuba bafota abalima kakhulu ngale Free State ama-break record kanti sibobodwa nje baningi endaweni eziningi-ningi lapha eGoli abalimayo ngani abaningi bakhona ngabantu bakithi.
Lona ibhizinisi lokufuya inhlanzi libhizinisi eliphumelelayo yini ngapha eSouth Africa? Siyabona ukuthi eZimbabwe lingani liyathuthuka kancane kodwa kunjani khona ngapha?
Ngapha kusasephansi siyazama ukuqalisa katsha sizama ukuthi silipromote. Uyathola ukuthi ungakhuluma ngakho kuswa kubuya abamhlophe nje kuphela abelungu yibo abazayo abansunduka abazwisisi balutshwane kakhulu abazwisisayo. So kusase nomkhankaso sisazama ukuthi singene ivini lamahofisini abahulumeni ukuthi kube nomkhankaso wokuthi abantu beSouth Africa bazwisise ukuthi ukulima, ukufuya inhlanzi, ukulima imifino kule mali yikho abasha khona. Angithi bona bajwayele ukuthenga ispinatshi kuboShoprite. Kusuka ukuthi bayakwazi ukuthi ispinatshi leso saboShoprite sisuke ngaphi, yikho kule mali khona. Mabe funa ukuthi bathathe umkhono kube ezandleni zabo kabaphatisipete kakhulu lakho kwento ezigabeni zokulima. So ikwasi lapho ukuthi senze ikuthi sithuthukise sipromote engathi indaba zokulima ukuze iSouth Africa region ingalambi. So thina injongo yethu sikhangela ukuthi sisebenze iSouth Africa region ibe i-region ekwazi ukuthi sizenzele ukudla abantu bangalambi kuSouth Africa region. Njalo sisebenzisa i-technology yenza ukuthi abantu bangaze bakhala ngokuthi kule climate change lento ezinjalo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga abalaleli, ngithemba lizwile ukuthi sibambele kulimeni. Ubaba uJoshua Nkomo wathi imali tandlelani balele ukuthi imali lizathola imali. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Hello, ke ngumnumzana Angliston Sibanda, usomabhizimusi owenza amabhizimusi ezokulima eSouth Africa. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi, ngosifunyuka ngo Chief Sikhobokhobo engowebandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukhetho bayasukumela phezulu yini abesifazana, bayakwazi ukuthi kwenzakalani kumbe kunenge okuhluphayo?
Bona bayananzelela sibili njalo basukumela phezulu kunenge esikwenzayo. Siyahlangana njengabomama sisenza ama-club emakilabhini ethu laphana sinamathuba ikakhulu thina abohlangothi lwe-MDC ngatsho njalo sinamathuba okuthi sixoxisane ngokuthi kungenziwani ngokhetho lokuthi sinanzelele ukuthi abantwa bethu asebekwanisile iminyaka engu-18 sibaqoqile amabizo abo ukuthi nana batholele uncedo lokuthi bazuze izithupha nabanye abadala abakhulileyo abangomama abanganazo izithupha ngendlela ezijiyeneyo sihlale phansi sakhulumisana ngakho lokhu ukuthi wonke umuntu nesi-coming election kumele abone ukuthi avote. Kuye kunanzelele omama ukuthi ngaphandle kokuthi basukume labo akulalutho olungalungi ngoba bonke abantu bakhalela i-change.
Okuyikho esingathi kuyabakhathaza kuyini?
Kuningi esikukhangeleyo okukhathaza ukukhathaza kwabomama. Okumqoka kakhulu izindlela ezokuphatheka kwabo kwezempila kahle. Izibhedlela zikhatshana nabantu okwenza ukuthi omama bahlaselwe yimikhuhlane igcine ingaselapheki ngenxa yokuthi babe kukhatshana ukuthi ngeyefika ezibhedlela. Izikolo nazo imali ze-school fees njengabomama siyahlupheka kakhulu ukuthi senelise ukureyiza imali zokubhatalela abantwana ezikolo. Njengoba sikwazi ukuthi ezweni lakithi lapha akulamisebenzi. Thina ngapha-ke ngakosithunyuka siphila ngokulima. Manje amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali. Okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho futhi ufuna ukubhadalela umntana esikolo ungacina uthengise konke ukudla. So luhlupho olukhulu oluhlangana nabomama lona. Namanzi omama abaningi bahambela amanzi mangwenide. Kuyababhukisa khokhela omama. Omama bakithi ngapha basuna sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi baqala nzima kakhulu ngemisebenzi abayenza.
Isibhedlela esiseduze lakhonapho yisiphi okumele abantu behambe kuso njalo sengumango onganani?
Isibhedlela kuthiwa yiMvuma Mission Hospital. Usuka lapho mina engikhona ngingasabala abanye abaphambi kwami uhamba 12 kilometers. Kodwa-ke okakathesi sokungconywana ngoba sesiyenze ikliniki siyayivula nje ngikhuluma so siyayivula mhla ka 15 June siziyakhele ngezandla zethu sincediswa ngamadona ngezimali. Ngikhuluma nje khathesi isibhedlela leso siyasebenza kuhle kakhulu. Sile nhlanhla-ke thina ngoba isibhedlela lesi siphathiswa yisona lesikade silasesemvuma mishini singaphansi kwemishini yona leyo. Akukaze kuswelakala umuthi noma izinto kade zinzima njani kuleso sibhedlela bekuphilwa sibili kubuya abantu abavela kwamanye ama-districts ezokwelatshwa khona.
Imali yama-school fees ye le mpahla zokuthi abantwana abangamankazana besebenzise nxa besesikhathini zikhona yini inhlanganiso ezincedisayo?
Lapho kulobunzima abantwana bafunda nje nababalisi nama-committees awezikolo aphele nzima ngokulwisana nabazali. Yebo kambe bebebhadala ngamabele kodwa sokunzima kathesi ukuthi baza kwenza njani. Amabele asanda kuwa ivalize kathesi olwalongo ivalide beliyi-$5. Manje abangasithengela kathesi bekhuluma nge-$3 abadala balezikweredi eziningi ezeminyaka. Okokugqoka-ke okokusebenzisa kwabantwana angamankazana kulama-donors asebenza lawo lapha sile SMD le World Vision ababuya bezosiphathisa kulohlelo okuphango lwe-IGET olukhangela kakhulu ngomntwana oyinkazana. So sifundisiwe ukuthi singabaphatha njani sibathungela impahla zokugqoka into ezinjengama-pads ama-reusable. So kulapho-ke kungani kuba ngcono.
Kulohlelo kathesi oluqhutshwayo olokuthi amabandla ezombusazwe atshiyeneyo akhuthaza abesifazane ukuthi bavote, so lubuya khona ngapho emaphandleni uhlelo lolu, bona ingani luzancedisa kakhulu yini?
Silulindele ngamehlo abomvu. Silulindele kakhulu ngoba omama bayakhala kakhulu bathi bafuna i-change. Bakhala ngabantwababo abahlala egangeni abadlala emfuzo bona befundisiwe balungela ukuthi ngabe ngabantu abahlala emahofisini. So nxa lungaba khona uhlelo olunjengalonalolu bakithi singathokoza okunye okumangalisayo and siyabe sikubona ukuthi into yethu esiyifunayo iyenzakala. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Sambulo Maphosa ka Ward 25 eNkayi kosiphunyuka koChief Sikhobokhobo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha, lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lingake singakehlukani ke sikhangeleke ukuthi besilani okuqakathekileyo. Izulu lesikhukhula libulala abantu abalichumi eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama lami nguChris Gande Lelane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.